Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuLwezi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo.
Abantu bengalaleli lokho esikuthoyo, abantu bazaphila okwamagama.
Kulabanye abantu abethuswayo wala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika.
Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Ginimbi kaTungure obephila impilo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo okungenza ukuthi idolobho leli livalwe ngci kunsukwana ezilandelayo. Umphathithambo kahulumende obona ngokwenzakala kobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, utshele iphephandaba le-Sunday News ukuthi kuzavalwa ngci nxa umkhuhlane lo umemetheka kakhulu edolobheni leli. Okulabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 72 abasanda kuhlolwa batholakala bele gciwane le-COVID-19. Okwamanje kulabantu abedlula ikhulu 109 abalomkhuhlane lo kobulawayo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi elizweni lonke jikelele kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8786 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19. Abedlula izinkulungwane eziyisificaminwembili 8096 sebaphepha ukuthi njalo abafika phose amakhulu amabili lamathumi ayisithupha 257 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisithupha 54 million asebahlola batholakala bele-COVID-19, kuthi abafika phose izigidi lengxenye 1,313,000 sebabhubha. Ukuze sihlaziye okwenzakala eZimbabwe, sixoxe nosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital.
Lapha kobulawayo umkhuhlane lo subhahile kakhulu baba, okumangalisayo sibili sukuhamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukuze ukuthi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala. Abalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana, abagqoke kuhle amamaski, abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yivirus njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana besondelelana bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikelana umkhuhlane ukulalela khona okwesikukhulumayo, ukuthi abantu bengaze bahlangane eduze duze bephefumulelana, behamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Nxa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe, yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphosele ukugcina sikhuca mfundo.
Abantu bengalaleli lokho esikuthoyo, abantu bazaphila okwamagama. Yikho engizama ukubaxwayisa khona, nxa bengalaleli esikukhulumayo abantu bazaphila okwamagama.
Usikhuca mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital, sixoxe laye ekobulawayo. Kulabanye abantu abathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukwamukela impumelo yokhetho kwele Melika sokufana lalokho okwenziwa ngeyinye inkokheli yamazwe kuzwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebebambiwa ngaphansi abantu bemangaliswa ngokwenzakala eMelika kulandelwa ukunqotshwa kukaTrump ngosemelele ukungena esikhundleni sikamongameli umnumzana Joseph Biden okubandla lama-Democrats. Okwamanje uBiden ulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu i-290, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili i-232. Onqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa i 270. Inkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, uthi lokhu okwenziwa nguTrump kuveza ukuba inkokheli kaziphumi lula esihlaleni sobukhosi loba abantu bangaze bakhethe umuntu abamfunayo.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala eAfrika. Khona kuyinto enhle ukuthi bakufunde ukuthi oyabethe wawina bakuvume. Kuyimfundiso enhle into ehleka leli Trump, ngoba kwetshengisela ukuthi kule democracy. Ikanti njalo ngingumama ngihalelisa umama othe wangena ukuba ngu-deputy president.
Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans abasekela uTrump kabafuni ukulandela imithetho yokhetho.
Ukhetho lwemelika luhambe kuhle kakhulu. I-America is a democratic country. Akula ukuthi uTrump utshontshela amavoti ngani ngani. UTrump uzehlisile yena ngebehavior yakhe engumuntu omdala ayebehavior njengomuntu omncane. Ama-Republicans adelela idemocracy. Asikho ukuthi kumba abantu abamvotelanga ngoba kunjani, izinto azenzayo, ibehavior yakhe, ukuziphatha kwakhe, abantu bayajika.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo.
Yiwe fair, ngoba lolu khetho ukhanya ngazani belukhululeke kakhulu kakhulu. Njalo uJoe Biden simtshayela ihlombe, aluba iZimbabwe layo iyakopa kulokhu okwenzakala kwamanye amazwe kumbe okwenzakale eMelika, layo ibe lukhetho olubalulekile. Kangela kathi uTrump nguye obehlezi embusweni, esembusweni segijimela emakhoti layo, esiya amakhoti, amakhoti eMelika kafana namakhoti eZimbabwe. Lana amakhoti azimele wodwa la, ambone kuphumelela emakhoti ukuphikisa kwakhe lokhu.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bathakazelela ukunqoba kukaBiden. Uthi lokhu akusoze kulethe inguquko eMelika, eZimbabwe lakuzwekazi leAfrika.
I-election njengazange idispute kaObama, but malandela ungani bekesimpathize kufana ne-election kaMandela. Kuba uMandela mayevotelwa, everybody wanted to vote Mandela. Ungabuza abantu abaningi ukuthi why uMandela alimvotela, bezokutshela ukuthi hayi sizoba ne-free izindlu, sizoba ne-free uMugabe Mangena 1980 abantu bajabulile ukuthi hayi zizoba nezinto, abantu bamnyama zizothola amapulazi, zithole izindlu for free. Abantu bamnyama khona manje bathi okay, kuba kuvotela uBiden, i-America izotshintsha. Akunanto etshintshayo, these people ama-Americans, ipolicy yabo isakhulu, ama-democrats i-former policies abo athi conquer the world and rule the people, abantu abakhonkwayo abantu bamnyama.
Kuthi kuyamangalisa ukuthi abantu kabazwanga kahle obekukhulunywa nguTrump.
It's surprising labantu bamnyama manje wathi lekhulumela kakhulu iMelika. Inkokheli zethu ze-Africa mazifika e-United Nations, abayasukuma belunga nithi ngikhuluma nodwa. Khona manje bayabonga ngoba sizoloku sibavikela, bona ngeke basivikele, bazosibulala bethu. So mina ngithi Trump wenza ukuthi kube sobala ukuthi labantu laba bafuna nathi simezona. Manje kuyamangaza ukuthi ngijabulile abantu bamnyama ukuthi eMelika ivote likhehla. Ilithetha zotata 2 years elihamba nge-wheelchair isiyenza imistake ngokuvotela abantu asibe amathuneni. Manje ngibuza lokho ukuthi manje kuqala lapho eMelika ukuthi ngivotele amakhehla, i-Afrika sizokhuluma sithini thina.
Akaziwa ukuthi uTrump uzavuma sokutheni ukuthi unqotshwe nguBiden, njengoba elokhu emvimba ukuthi alungiselele ukungena esihlalweni sikamongameli. Abasekela uTrump abanjengabalenketha betshabi ababizwa ngokuthi yi-Proud Boys labanye izolo batshengisele emadolobheni atshiyeneyo beveza ukuthukuthela ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Kodwa ababona ngezombusazwe bathi selidume ladlula, ngakho-ke uBiden uyangena esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu bekhuluma abantu ngomunye uGenius Jinimbi Katungure, indoda ebithanda ukuzikholisela lokubukisa inodo emphakathini egoqela indlu enkulu kwamagama eyayakha eDomboshaba njalo lezimota ezilohlonzi. UJinimbi ungcwatshwe izolo emini emzini wakhe. Ake sizwe unkosikazi Lucia Dube lomnumzana Mike Sokela bekhuluma ngodaba lolu.
Sonke isikhathi ngibona zonke ingxoxo zezane kade zibhodabhoda ku-social media la. Bengicabanga umama ozala lo mntwana ukuthi kambe ubuntu sobaya ngathi ebantwini ukuthi uzazala umntanakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele. Ngoba ngengalandela la amavideo akhe bemi-interviewa laye, angase wayi-interviewa mbaleni uginimbi. Ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokuze from a humble beginning. Ngapho nguzwa nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi. Ngase ngihamba mina ngisayathenga igasi liyana ngale ngayithengisa ngenye imali emntwini lwa. Yikho lapho kwaqalisa khona izo. Uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapartini, ngiyathanda ukuhambela ama-night club, kasihli lutho. Kodwa in the process wazisebenzela, wasebenza hard, waqhasha. Izolo bekhakeleke la ethi eBotswana ngalo qhashe 140 people, eSouth Africa ngazithi bangaki, eZimbabwe ngazithi bangaki. Kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies akhe. Wafaka i-structure sakhe esokuthi aphumelele njani. I think kule nto yona leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma ne-strategy sesiqalisa ukuthi kukhona kukhona okunukasantungwana la, awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani. But ngawule-good strategy uyenelisa ukuthi ufike khonapha.
Kuyini okwenza ukuthi abantu becabanga ukuthi umuntu lo muthi? Nawe says not
village. Into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike. Nga siziphika lapha nje ukuthi ukuba denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyana banga. Ngakho ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana sistuck kuwona lana ma-trenches ukuthi singeke siphumelele. Ngathi uphumelela uphumelela ngomuthi kuphela. Ngingabona into esuphaya.
Kodwa ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazisa ukuthi njwana ke sechonile kunje bekumele ke sibone njwana ade umnikazi wamakampani ke sibone izisebenzi zakhe zikhala kuTswana zinika ama-statement ukuthi sichonile ngubaba maybe u-market manager maybe CEO weTswana yamakampani awuthiwa agcwele kuTswana e-South Africa bekhulume bekhala. Lapha kwabe lesi sisebenzi sakhe sisodwa sibonakalayo ngaphandle kwalo sisa besithi uyamncedisa.
Kusho ukuthi kakho sesingakuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani ukuthi kuyaswelakala njenje lo yedwa engamthumela eBotswana ngikhona ngale akadingwe lawa amakhampani.
Ngesizwe ke usokhela basay Mike Ganga wena uthini ogcine nje ngengawubona ukuthi ngisithi into lezi azisebenzi lezi utsotsi lo ubusitshona ngengabantu babo ukhasi lakho lokuzilwa sokhuluma kakubi kakhulu.
Bengisithi umuntu onjengoginimbi umuntu oyaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo kube kwehlulani ukuthi sike sibone ividiyo or maybe ama-pictures esemsebenzini lapha abantu abasebenza khona ethethela kwividiyo siba simbone nje lama-employees akhe esitshengisa futhi bengumuntu obengasitshengisa nje ukuthi this is my company, I own this company, I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphela ukuthi ube ngumuntu ozela kuma-white parties Australia, America, Canada, I'm sure that the UK, angazi wayenza the UK, but uya ngumuntu nje obonakala ezikholisela kuphela. But sifuna thina ukwazi ukuthi i-website ye-company yakhe, because ngale mali engangalyana ngeke ufunge ukuthi uwona i-company singena-website singakwazi ukuthi u-operatela ngaphi kwakhona. Lokho sitshelwa kuphela ukuthi hhayi kube la makhampani angu-7 abantu asebemsebenzela bangabi.
Lapho besixoxa lo nkosikazi Lucia Dube lo mnumzana Mike Sokhela kanye lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwe siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Intetheli izindaba yomsakazi we-Radio Liberty esakaza kwele Afghanistan u-Elias Daye ubulewe yibhomba esabelweni se-Helmand kulelo lizwe esiyathapha indaba. Umne wabo leyinye intetheli izindaba akade besemoteni yakhe balimele.
umsakazo weRadio Liberty udlelana weVoice of America. Inhlanganiso yeAfrica Center for Disease Control ithi kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1,903,702 asebehlolwe batholakala bene-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Kunani leli zokwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamashumi amahlanu 47,104 wasila abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
Koka lwenduna kaZulu uhlahla amangwendiweni ngobukhosi besizwe sikamthokazi.
Inkosi yadingakala kakhulu.
Koke kwini okwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sivile siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khumalo kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni ngakho akukhona ku-constitution. Liyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe khonokho i-section yokuthi kumele kube lenkosi?
Hayi, lapho babadube laphana yize mntu omdala. Nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene, ukhuluma yize yeze. Akudingisisi khonokho, akudingisisi. Nxa into ingekho emthethweni, ingavalwanga umthetho, isemthethweni. Nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi fowadube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana uyazibhemela isigazo sakho. Kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi fowadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa sokuyimthetho. Kuyafanana nalokho. Inkosi ayibhalwanga ku-constitution, yikho isemthethweni. I-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi, then sesilandela lokho. Kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile isemthethweni, laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la sokungenela emthethweni. Kodwa kathesi kusemthethweni jikelele.
Ndlala indaba omoya wagcotshwa uba inkosi yakwamambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa.
Anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu sikutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje. Siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngapi ngapi ukuthi zimkhaphe zenze konke. Yikho ke bamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo. So lingacabangi kakhulu lokhu, lakho kuyakhuluma ukuthi hayi lokhuyani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni, yikho-ke akumelanga kube lenkosi. Hhayi liyabona ukuthi sesikhuluma yize leze ukuthi ngapha bathi hhayi siyavuma umambo, kodwa ngapha sithi hhayi umzilikazi hhayi. Ukuzibonela nje mathupha ukuthi lapha yinsolo nje kuphela.
Besaba
thina Dube.
Yakwazi ukuthi lithi alibesabi labesishoni kolapho. Ukuthi liyakhuluma lithi asibesabi siyabafuna. Ngangezwa sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho. Kunjalo
lapho baba thina into esiyikhangelayo yile. Sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani. Njela zonke sivula izandla ukuthi hayi asikhulumeni, asenze lokhu, asenze lokhu, asenze lokhu, asenze lokhu. Kuyafika kumuntu ukuthi hayi mfowethu, ukhanya awufuni ukulalela inkulumo zethu. Yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi. Xa sesikhuluma ngohulumende wakithi, sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobala ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyo. Nxa behlabela ingoma leyo bayikhombela khonale esigodlwani halali ukuthi hayibo selidlulisile kakhulu.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge induna kaZulu uhlahla amangwendiweni asihlanganenise ngabaphilileyo ngeviki ezayo. Sibe sizwe ezokholo lwesiKristu. Thank you.
Siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo sihlale loPaul ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo ngale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPaul uthini khonaphana kwabaseRoma 8. Namhlanje ke siyithathele ku 38 sisiya ku 39. Lapha olamagama athi khona kumbe ukufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nako okukhona nako oku zayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusadlulaniselo nothando lukankulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Lapha uyakhangela kancinyane uPawulu usejula usetshonisa umbono wakhe ngasakhulu ngezinto esizibonayo kuphela kodwa langezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwanga mehlo. Uthi ukufa thina kasikazi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijiyeneyo kodwa thina esiphilayo kunzima usikuzwisise ufa ngoba phela kasikafi. Uthi nakuphila lapha uPauli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijiyeneyo bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo nxa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi kanti kube kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa ke ukuphila bayakufuna. Ukuphila kwethu kakufanani, abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu. Laba abaphila nzima abanye bayachibilika phenduke baze bazibuze kumbuzo bebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambe uNkulunkulu ungaphi. UPawulu wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma lathi kutsho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho nezingilosi lababusi bangeke basehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Xa sikhuluma ngababusi kasitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ungavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngitsho lathi bobaba emakhaya siyabusa imizi yethu siyibusa njani, bomama lani lizindlovukazi emakhaya imizi yenu liyibusa liyiphethe njani, labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani. Kodwa uthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise nothando lukaNkulunkulu. Azathi lokho kukho kona kuningi okukhona esikubonayo, okunye siyakuqedisisa, okunye asikuqedisisi, okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga ezama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba izeleze. Athi uPauli njalo okuzayo esikunakanelayo esizokuthiwa kuyakwenzakala lokhu lalokhu kungakafiki lamandla akhulunywayo lawo afiswa ngabaningi kakumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona. Akumelanga usehlukanise loNkulunkulu. Ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga kube lamandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula. Asikhulekeni uNkulunkulu, sicela amandla okubana sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
lingali chona njani mtuaka za mwushe zimbapo mwushe nyalibu ngelela kushelo letu lwa na mshanje ikama ngumaiku wave na mshwa kushelo sekrofalo msizi K umtuli wakubula wayo msizi K ngumonye onyantisa kushelo lwa lonyaga we Royal Bulawayo Arts Awards asizwe ni ngoma ega msizi K uti icheria ifane cheria ko wame mwushe this body is pretty this body is pretty Sizike ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokukhethwa ukuba ngumonye oncintisa kuhlelo lwe Royal Bulawayo Arts Awards kulunyaka awuhlelo kunene
ngiyabonga kakhulu njalo ngijabulile ukuba lapha kungenza ngizizwe ngifudumala ukukhethwa kuma Royal Bulawayo Arts Awards kutshengisela ukuthi imisebenzi yami iyabonakala njalo abantu bayawuthakazelela umculo engiwenzayo
Siloku sikudaba lwalolu hlelo siyabona ukuthi uzaba uncintisa ku category ye song of the year awutshela okunengi ngale ngoma yakho ngawuza umoya wami
ingoma leyi ngikhiphe isingle ngo May lonyaka ka 2020 njalo ngokubona kwami iyo ingoma ehlanisileyo ukwedlula zonke ezinye ingoma kobulawayo lonyaka kulingoma ngisebenzelo awakhiwe lomzo 7 sobathathu sikhiphe idlalade elivutha malangabi kuleviki edlulileyo siphumise ividiyo yalingoma layo futhi abantu bayithakazelela okumangalisayo
singakaqhubekeli phambili ngohlelo zulukandaba asizweni ingoma ekamsizi K uthi ngawuzimoya wangumoya Ngomega Msizi K awakhiwe Mzo 7 ngawuza umoya wami abantu abaningi bayathakazelela umculo wakho Msizi K ukhangelana ukunqoba kuhlelo lwe Royal Bulawayo Awards
yebo yebo futhi ngikhangelele ukunqoba ngoba lo mculo engiwenzayo ngiyakholwa ukuthi umnandi njalo uyadeserve iaward abadala bathi okuhle kuyabukwa lami ngifuna ukuphiwa umvuzo ngoba umsebenzi wami muhle
hayi isikhathi sesidlule ngibangoyi before ngiba ingxoxo yethu
abafisa ukungivotela kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kumele bebe ngabantu abasebenzisa iConnect bavote ngama SMS kunombolo ezithi 3446 thumela u6 hash 423-3246 thumela u8 hash 430-3246 thumela u10 hash 439-3246 njalo thumela u11 hash 441-3246 abafuna ukuxhumana lami ebulenjini ngikhona ku Facebook ngebizo elithi Msizi K ngikhona njalo ku Twitter la ku Instagram ngebizo elithi Msizi K ngiyabonga
Sando kubonga umsizi K ngokungena kuhlelo isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi isilokandaba ole valulisayo ngenjabulo igama lami ngumaikove mthakazi omuhle zimbapo omuhle sohlangana ngolwesibili kuhlelo T-Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 bye bye
yabonga kakhulu Mike Hobe singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo kulabanye abantu abethuswa yiwala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukagenius Zinimbi Katungure ubephila impilo ephezulu siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lisa ngu Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni lekuseni ngo 6:30 a.m.